Kwele Zimbabwe, i-corruption kayi siyo nto ethusayo, i-corruption kayi bophisi. Ukwephula umthetho kakubophisi, okubophisayo, okuluhlupho, yikuthi ube ku-faction engayisiyo, kumbeni ube kubandla elingayisilo, as long u-politically correct, awethusi, ungaza kubotshwe, ungaza ke uyejele ngokuthi wenze i-corruption, ngoba iZimbabwe vele nje lilizwe i-corruption eyinto enormal. Okwabo Obadaya ungakukhangela kwakubonisa ukubana kwakungani ngama-factional fights ebandleni lona leli elincindezela abantu. So lakathesi ungabona abantu kukaningi u-auditor general ekhipha ama-reports okuthi ku-district enje imali kayihanjiswanga kuhle, ku-province enje imali ayihanjiswanga kuhle, ku-department enje, ku-government department enje, i-ministry enje imali kayiphumanga ngendlela eyiyo. Akukho sokwenziwe. Ungakhangela ama recommendations every year aphuma aka auditor general, but akula muntu osowake waba accounted, waba held accountable for izenzo zakhe ezingaqondanga, kungenxa yokuthi vele i-corruption i-sanctioned at the top. Bangakhuluma ngayo bethi bayalwisana layo, kodwa eqinisweni kuye wonke umuntu ophila eZimbabwe, kuye wonke umuntu onomali okwaziyo ngombusazwe wethu. Siyakwazi kati uma kuyikuthi kathesi uFrederick Shaba ongominister babephumile bakhitshwela i-corruption, kodwa badeploywa outside the country, kathi usephendukile waba ngumminister. Oyabe exotshelwa i-corruption uyabe enze enjani? Ngoba ulabo bonke bona labana abantu abaningi abalaphana bake baba ngabantu ababe accused of into zewilovele, kodwa bangamaminister kathesi sikhuluma kanje.
Ngamanye amazwi uthi akula bantu abangabotshwa phezu kwalolu daba.
Akukho nto ethusayo engenzakala. Ungabona umuntu eZimbabwe ebotshwa kabotshelwa i-corruption ingatshiwo yini, ibe siyisetshenziswayo, kodwa eqinisweni yabe botshelwa ipolitiki ukubana akasekho loyali kulaba abaphethe amandla.